imali yakopwayo kwakuyi imali efika 20,700 US dollars. Imali esayithatha sathenga imbeda evela eSouth Africa, ama ICU beds afika 12. Sabe sithenga imbeda leyo sayiqiya sabhadala amaduty ngoba yayisenela ukuthenga imbeda, kodwa imali yamaduty jide sayiqoqayo ngapha ekhaya sayiqoqa ukuthi imbeda le ingene lapha eZimbabwe. Sincediswa yibank iCBZ bank yasinika imali yokuthi silete ama-duties. Sayileta le imbeda, imbeda ise ekusileni sikhuluma khathesi. So yikho lapho esafaka khona imali esayithola.
Singathi-ke imali yonke le yasebenza ukuthenga imbeda kuphela, akukho okunye?
Hayi, sasikhangele ama-ICU beds, not in le imbeda nje ezibhedlela ezincane, kodwa la ngama-ICU beds, adjustable pneumonia beds esawathola eSouth Africa, ngoba katholakali lapha eZimbabwe.
So-ke ungabatshelani abantu abathi imali yadliwa nguhulumende mahlayana nje?
Uhulumende kazange ayifinyelele lokuyibamba leyo mali, njengoba ngikhuluma nje ukuthi imali yathenga imbeda, imbeda ise ekusileni. Nxa sikhangele lapha phansi sibona uhulumende njengoba esebona layo ukuthi ibhubhalile selingani liyavungama, seliphakama, abantu bayaphela. Lasethitha esebenza laphana ukuthi awuqede umsebenzi esawuqalisayo wokuthi indawo leyana kumele incedise abantu be-COVID.